Kwizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 12 kumabasa 2018 ngintungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuba kubhumbo engxenye uzathi yena ube yisithunywa kuphela, kodwa esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo njengominister of transport ubekwazi into abayizama ukoba umgama.
UZulu uthi idale lephalamende kumele libize umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu achasise ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways nguhulumende kaMgabe kanye lokuthenga kwayo indizamtshina ezinekwe leMalaysia.
Indima engadlalwa ngabantu bokholo empini zombangazwe ibalulekile ngodaba lokuthi labo baba affected ngesenzakalo esiba khona elizweni.
Abamabandla ezokholo bazatshengisela eHarare kusasa beqoquzela ukuthula phambilini kokhetho. Ibandla le-National Patriotic Front lisebenzisa umfanekiso kaMgabe lokaNkomo njengempawu zalo. Kambe kuzalibizela usekelo lokhu na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu uthi idale lephalamende kumele libize umphathintambo obona ngokutholwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo aphe incazelo epheleleyo ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways kanye lokuthenga kwayo indizamtshina ezine kwele Malaysia. Eyodwa indizamtshina lezi ifike elizweni izolo. Inkampani le yasungulwa ngohulumende kamnumzana Robert Mugabe yasithenga indizamtshina lezingudlu ifihla lokuthi umniniyo ngubani. Lanxa bekunakanyelwa ukuthi umdeni kaMgabe ulesandla kuyo, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukulandule lokhu. UChinamasa uthi inkampani le ngekahulumende weZimbabwe kanye lendizamtshina zonke ezithenge kwele Malaysia ezigoqela iBoeing 777 ebuye izolo. Ekhuluma emkhosini okwamukela indizamtshina le egcekeni leRobert Mugabe International Airport izolo, uChinamasa ukulandule ukuthi imuli kaMgabe ilesabelo kuZimbabwe Airways. Indizamtshina lezi zabiza imali efika ku-70 million. Uhulumende uthi sobhadala i-41 million. Osiyazi bathi iZimbabwe Airways yasungulwa nguhulumende ebalekela izikwelete zenkampani yakhe evele ikhona eZimbabwe. Lanxa uChinamasa ezamile ukuyichasisa linsumansumane, uZulu uthi kule mibuzo eminenge emele iphendule nguGumbo lezinye iziphathamandla ezaphatheka ekuthengeni indizamtshina lezi ezigoqela umkhwenyana kaMgabe umnumzana Simba Chikore. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera, yena othi kabona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evuma ukuthi inkampani yeZimbabwe Airways le iqhubeke ikhona.
Angibone njengani uhulumende uzafuna ukuthi a-operate umtshina lo uphansi weZimbabwe Airways njengoba imali eyasetshenziswa ibe yimali ekahulumende. Indaba ekhona ukuthi iZimbabwe Airways abantu abakwazi ukuthi bebezamani bomgabe lemoli yakhe. So ngibona njengani bazatshintsha i-branding yangkhona ihle ibuye kwi-eZimbabwe ngoba imali ezasebenza ngezikahulumende.
Uhulumende kaMgabe kahle kahle lapha wayezamani.
Ubezama ukubalekela izikwelete ezikaZimbabwe but 2 ukuprivatiza i-industry eyembizamtshina. Funa ukuthi iZimbabwe Airways babe beyicontrola engakhontrole ngohulumente. Kodwa-ke zama ubalekela izikweleti, iziva yakuzama, siyakwazi ukuthi uThiyangwa wacabanga elinye ibizo eleziFA funa ukubalekela izikweleti ezama-million, 6 million, which ziFA was owing. So yindlela ekubalekela izikweleti abayisebenzisayo, kodwa angibona ukuthi iyasebenza.
Abanye bathi umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo kule mibuzo eminengi amele ayeyiphendula edale lephalamende. Kumele abizwe ephalamende azechasisa ngalindizamtshina ukuze uzulu weZimbabwe abekwazi ngalinkampani yeZimbabwe Airways. Lokuthi akuzange kube lenkohlakalo yini ekusungulweni kwayo. Uvumelana lalumbono na
leqiniso lelo esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo engxenye uzathi yena ube isithunywa kuphela kodwa ubezama ukwenza into ecorrect. Kodwa esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo njengominister of transport ubekwazi into abayizama ngoba umgangi yikho usimba eTA eZimbabwe elanda iZimbabwe Airways. Siyakwazi ukuthi bebezama ukuthi baprivatize into eziningi imole kamgabe ngoba bebona ukuthi isikhathi sawo sesifike emaphethelweni. Kodwa sinethemba lokuthi uhulumende uzazama ukuthi indizamtshina le ayifake eZimbabwe nxa isebenza kakuhle ibe part efleet eZimbabwe ngoba iZimbabwe ye esadlula.
Kungaba sokuyikho ukuvuka kweZimbabwe yini lokho?
Ingavuka eZimbabwe nxa kuyikuthi ile ndizamtshina kodwa nxa u-operative business elinjengalelo kumele ube reliable, kumele abantu babe nethemba ukuthi nxa usithi uzazithola lapha usifikise khona ngabe ube reliable. So ngibona njengani iZimbabwe kumele iqale futhi ukuthi i-build i-trust yakhe ithemba nama-passengers ukuthi bayakwazi futhi basithathe lapha besifikise khona ngale kungena ama-delay. So kungaba yikuvuka kwe-eZimbabwe ngoba i-eZimbabwe khathesi ayilandizamtshina ezisebenzayo. So ithemba yikuthi ekungxenye indizamtshina lezi zisebenza ngendlela esicabanga ukuthi zisebenza ngazo ukuze i-eZimbabwe ikwanise ukuthi ivule ama-routes a-profitable.
Zingaba zizinhambo eziya kuwaphi amazwe ezilemalo okhuluma ngazo lezi?
Bengaqala lokhali uthi Harare Bulawayo, Harare Victoria Falls, Harare South Africa i-route e-profitable futhi bezame ama-routes wona lawo first. Then nxa kuyukuthi abantu sebenethemba sebezama abo Harare London lamani kodwa bengaqala lama-routes aduzane lakhana ukuthi sibone ukuthi ngeqiniso yini ukuthi bayakwanisa ukuthi baprovide i-service.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zikhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni zeHarare kusasa egqugquzela ukuthula phambilini kokhetho. Zithi ukutshengisela lokhu kuzaqala eCosway Post Office kuyephelela egcekeni le-Africa Unity Square. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Destiny, Zimbabwe Divine Destiny kanye lelwela amalungelo kaZulu iZim Rights yizo eziqoqa ukutshengisela lokhu. Umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Mbuso Siso uthi kungumlando waso sonke isizalwane saseZimbabwe ukulungisisa ezombusazwe elizweni.
Indima engadlalwa ngabantu bokholo empini zombangazwe ibalulekile ngodaba lokuthi labo baba affected ngesenzakalo esiba khona elizweni ngabe yikuhlupheka kwelizwe. Ukukholwa kwabo kwakutsho ukuthi njengoba bekholwa baphila impilo ehlukeneyo lathi abepolitics, njengoba nje lathi sikholwa bakhona abanye abangakholwayo kupolitics, kodwa-ke labo kuyaba affecta in terms of ukuhlupheka lokhu esikuhluphekayo thina abepolitics.
ngamanye amazwi uthi uZulu wonke weZimbabwe kungakhathalekile ukubana ukuluphi uhlangothi lwempilo kumele azihluphe ngezombusazwe ngokwenzakalayo elizweni.
Kufanele wonke umuntu olilunga oyi-citizen yeZimbabwe abe khona ekuphathiseni kwezombangazwe, ngoba kuvele kukhathalekile ukuthi nxa kulohlupho elizweni lukhetha ombusazwe kumbe lukhethwa okholo. So ngibona kubalulekile ukubana labo basukume batshengisele ilokhu abatshengisela ngakho ukubana abavumelani lezinto ezenzakala elizweni.
Asikaluboni udlakela olusobala elizweni okwamanje, lanxa nje inhlanganiso ezizimeleyo zisithi abantu bayethuselwa iZANU PF. Ubona ukuthula lokho kuqhubeka yini kuze kuyefika isikhathi sokhetho?
Kuyangimangalisa kakhulu ukubana kakukho udlakela njengezikhathini esiphuma kuzo from embusweni kababa omgazi, lapho u-Idila owayevele ekhona. Kusuka kungimangalisa ukubana kati vele yini okwenza laba bantu bengasayenzi lokho abayevele bekwenza udlakela lolu lutshoyo olokuhlukumeza abantu. Angithi ukuthi kufanele ukuthi ngani bakwenza, kodwa kusuka kungimangalise ngoba izini entweni lezokuthiwa ngamakhampeni lapha esigijima khona njengebandla eliphilisayo elikhulu eZimbabwe kasibabona, kodwa kusuka kungimahle. Angithi ukuthi kufanele ukuthi ngani benza ukudlakela. Ngokujwayelekileyo akujwayelekanga kubandla leZANU PF kubana kube lokuthula okunje. Okucina kathi kusinika isimanga ukuthi kathi kungani kusenzakala njalo. Sinjalo sithaba ukuthi kukhona ukungabi lodlakela elizweni, siphinde sizibuze futhi njalo ukubana kubangelwa yikuyini.
Kungaba kubangelwa yini ngokubona kwakho?
Singazi, njengoba bengabantu vele abahlala besala ukubana omunye nxa esekhethi wazuza lelo nani elenza umuntu abe nguye owinile kulolo lokhetho. Bande ukwala besala ngeZimbabwe National Army. Kuphinde kube khona futhi ukubana bayaqikelezela kakhulu ku-organization leyo eyokhetho okuthiwa yizethu, ngokunye esikwesabelayo ukubana bengabe bethembe khona lokhu ukubana bazoqhibilezela ku-organization yezek. Mhlawumbe nxa bengaqhibilezelanga kuza kuba khona ukuthi sesiwinile amasotsha abesesala ukubana sithathe lowo mbuso nxa sesiwutholile njengebandla eliphilisayo.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ibandla elisanda sungulwa ele National Patriotic Front elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri lisebenzisa umfanekiso kamnumzana Robert Mugabe lo kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo njengempawu zalo. Umbuzo omkhulu ngothi ukuzisondeza kwababili laba kungalibizela usekelo na leli bandla. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Kuza liphothela usekelo kakhulu, mhlawumbe ongaletha usekelo engingacabangeliyo ukuthi abantu bayamthanda ngubaba uNkomo. KuMgabe phela ngithi ukhuluma ngegugura wonde lokufa kwelizwe konke okwenzakele kusuka ngo-1980. So ke umuntu olokhe efuna ukufaka ubuso bikaMgabe emsebenzini wakhe uthi yena ufuna ukuqhubeka imisebenzi kaMgabe yokudiliza ilizwe, kunamuntu ozamvotela umuntu ocabanga kanjalo.
Nxa bekhuluma bona bathi balosekelo lumangalisa ayo ikakhulu emaphandleni eMashonaland lapho uMgabe ayethandwa khona.
Angiboni ukuthi iliqiniso yona lento, yebo kambe lapha nalaphana, kodwa phela uMgabe eyedwa labo bantu ababemthanda ngeka kuyiniswa ukhetho. Kodwa khona ukuthi kwakhe iqembu usithi uvuselela lapho uMgabe athiya khona kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini abakulayo igugura wondi, kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini abangelamisebenzi abadilizele ilizwe ukuthi ukhona umuntu namhlanje usafuna ukuqhuba imisebenzi kaMgabe isaphambili.
Abemuli kaNkomo bona awuboni bekhalakhala yini bekhonona ngokusetshenziswa komfanekiso wakhe ileli bandla?
Unkomo i-national symbol. Ngangabe usubuse ilizwe uzawazi ukuthi ukumbe uMandela noma uMbeki noma ngubani. Abantu nje uba i-national property yokuthi abantu bayenza lokho abakuthandayo ngawe. Usukuse umkhulu kulemuli njengekhaya. Kodwa ke balemvumo yokuthi badikisane lokusetshenziswa kabi kobuso kumbe kwegama likababa uNkomo. Silindile ukuthi sizwe ukuthi bazathini kulokho. Kodwa ngicabanga ukuthi bazamele phela balwisane lakho bathi ukuthi hayi kanti ungakhampela kanjani ngonkomo ongasekhoyo fako bakubuso ukhampele ngokwakho ungazodlala ngobaba uNkomo. Ngicabanga ukuthi bazakutsho khona lokho wabancabe ngasakutsho ngabantu bazama ngalo ukuthi hawu kanti kusetshenzwa njani ungaleka lwani uvumele leyo njani kumele bale kuye yonke indawo.
Umnumzana Jonathan Moyo uthi kayisilo lunga laleli bandla. Umbona iqinisile?
Ngicabanga ukuthi uqinisile kanti vele njobe ngekho elizweni uyabeza kampena njani, uyabeza sebenza njani lalelo qembu elakhiwa mhlambe ngabe lesifiso elempi lalabo abanye ababusayo ngendlela abamphatha ngayo ngendlela abaphathana ngayo. Kodwa angiboni ukuthi iqembu leliyane lifonyiweyo liyisolution liyindlela yokulungisa izinkinga zelizwe. Lingazenza kuphela zande ngokuba vele nxa ngabe kule political party lokhu ithanda ukusebenza umgaba asebenza ngakho eminyakeni ngo-38 lisafuna ukungezelela eminye ngo-38 ngumdlalo nje ongeke uvotelwa ngabantu abayangaphi angabe echitha isikhathi nje ngokuqhubeka kumbe ngokusekela iqembu elinjengalona lelo.
Umgabe yena uke wathi kayisilo lunga laleli bandla kodwa wathi elingenza okuhambelana laye uzalisekela. Umbona emingaphi kathesi?
Ye, umgaba kutsho phela ukuthi nxa ngabe iqembu leli lingathembisa ukuthi lizadiliza ilizwe njengaye libulala abantu ngegugura hundi lenze yonke into incithakalo yonke le umgaba ayenzayo uzalisekela. Angeke asekele into le-democracy, angeke asekele into ehlonipha amalungelo abantu, angeke asekele into ezavuthela umkhono ihloniphe impilo zabantu. Ngakho kuye abacela ukuthi xa lingeza kulokhu mina engikho khona ngizalisekela. Ngicabanga ukuthi bangaya kukho khona lokho bayiphile leyo mpilo ayifuna uyabeza basekela.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya izombusazwe. Imali efika kuzigidi ezingamashumi amabili zamapaundi ephiwe uhulumende ngomanyano we-European Union ngomvulo isidale inkulumo. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Neven Mimika yena oyethekelele eZimbabwe kuliviki uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zempilakahle. Kodwa abanye akubaphathanga kuhle lokhu. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abantu abaningi bemngele ngemibono ehlukileyo lesi sivumelwano sokuphathiswa kukahulumende kamongameli Mnangagwa abumanyano we-EU. Ngalesi sikhathi ukhetho solusondele abantu babona engani yikumncedisa ukukhankasela ukuthola usekelo kulolu khetho. Umnumzana Elias Phiri, isizalwane seZimbabwe ehlala eBrithani, ngomunye wabasola kakhulu lesi sivumelwano.
Mina ngilombuzo lapha bangasakazi bezindawo ukuthi kanti le i-organization okuthiwa European Union le ihambisa i-23 million eZimbabwe ukuthi yekwenzana ama-elections angabe kubona. Kungakabi le government entsha abasitshele nxa besupporta izanu lo Mnangagwa uze sikwazi. Bangabi besigila lapha. Akulazibhedlela ezakwakhiwa ama-elections engabe khona. ILondon leyo mali ngaphandle kokuthi yesupporta i-government yeZimbabwe ekhona kathesa.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe ehlala edolobheni le-Leicester umnumzana Domingo Sibanda yena uphambana lombono kaPhiri ethi uyalamukela lolu ncedo.
Ngibone i-EU ithi iyancedisa iZimbabwe nge-30 million. Ngowami umbono imali leyi ma izohamba iyefika ebantwini izosiza abantu bakithi kakhulu 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 ma izedistributwa ngendlela elungileyo abantu bazosizakala bathole ukwelatshwa.
Umanyono we-EU uthi lolu ncedo kumele lufikiswe ebantwini ngokuphangisa okwenza umnumzana Mthandazo Thebe awubone ngameso amabili.
Mina ngibona angani usizo lolu luthunyezwa yi-EU luzasiza abantu beZimbabwe kodwa ke ngokufanayo njalo luzasiza usizo le-EU luzasiza ukukampaignela uMr. Mnangagwa ku-government. Wonke umuntu is tired nge-ZANU PF, wonke umuntu is tired ngoMnangagwa. So lay move eyokusupporta i-government lay is very much against the Zimbabwean people.
Kusobala ukuthi ubudlelwane beZimbabwe lamazwe awe-Europe kuyaqina okwenza uZulu weZimbabwe acabangele ukuthi amazwe la ayamthanda umongameli Mnangagwa. Imele Studio 7, ikamela ngu-Ezra Chisasibanda.
Ukungena kukamphathi ntambo omutsha obona ngendaba zokupha abakwamanye amazwe imvumo yokuhlala lokusebenza kwele Botswana sokufake ithemba kwezinye isizalwane zeZimbabwe ezidinga amaphepha. Kubika uMartini Ngwenya.
Unkosazana Dorcas Makhato usengene ukuba ngumphathi ntambo obona ukungena kwabantu elizweni okumsebenzi okuqala lokunikeza amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana okusemthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kungene uhulumende omutsha kamongameli Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, yena uthethe isikhundla esithiwe ngumongameli Ian Khama. Ngesikhathi sombuso kaKhama, abaningi abokuza bokhucela beZimbabwe bakhala ngokuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana besithi izizathu azizwakali. Abanye baqunyelwa ukuhlala eBotswana babuyiselwa eZimbabwe. Kulolunye udaba kwaxotshwa abalithumi lasiyagalombili bengelacala. Makhato uke waba ngumphathi ntambo obona zokuthenga lokuthengiselana, wakhala ngokuthi ukuncitshwa kwabantu amaphepha la kubuyisela imuva imizamo yeBotswana wokhanga abavula amabhizinisi. Lokhu sekunikeze abeZimbabwe amathemba ukuthi mhlawumbe ukungena kwamakhato kulakho ukuqula isimo, ngoba iningi beselidela abanye sebephindele ekhaya. Unkosikazi Irene Dube osebenza eHabron uthi balethemba lokuthi ukungena kwamakhato kungaguqula isimo.
Sikhangelana nehlabomvu amanye developments njengoba sekule nkokheli enja kugoqela umphathi ntambo obona ngamaphepha. Obviously, uhulumende weBotswana uzafuna ukuqhubeka enikeza izizalwane zakhe imisebenzi, kodwa sithemba ukuthi labo abadeserva ukuthola amaphemithi bazawathola.
Unumzana Thabisi Ndlovu layo lethemba lokuthi njengoba umphathi ntambo omutsha wake wakhonona ukuncishwa kwabantu bokuza amaphepha okuhlala lokusebenza, ulakho ukuguqula isimo.
Lethemba uzabangconi kakhulu nxa sikhangele ukuthi kwakulokusola ukuthi abantu bancitshwa ama-permits kungelasizathu esizwakalayo. Ngakho silethemba lokuthi uminista omutsha lo wake wakhuluma ukuthi abantu bengancitshwa ama-permit kungelasizathu esizwakalayo uzabuya enze izinto ngendlela ehlukeneyo lalo ophumileyo.
Abafana lonkosikazi Edith Ngwenya abasebenza emsebenzi yezindlini yona engakhwabithi ngabeBotswana kodwa kungavunyelwa ukunikeza abokuza amaphepha okusebenza, bathi labo balethemba lokuthi kungantshintsha ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyethemba ukubana indaba yamaphemithi isiza kuba ngcono ngenxa yokubana sokuntshintshe uminista obekhona kuhulumende wethu lo omutsha.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buya kuncibilika kulandela ukungena kwamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo umongameli Masisi ubevakatshele eHarare ngoMvulo lapho akade eqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngenani labantu abalimalela emsebenzini labafela khona ngoba liqhubeka liqansa. Kubika uMavis Gama.
Lumbono uvezwe emhlanganweni wensuku ezintathu wabomanjinela wokubonisana phezu kokungenziwa ukunakekela impilakahle lempilo yesisebenzi loZulu owe-Engineers Workshop on Occupational Safety and Health 2018 oqoqwe ngabohlangothi lwe-National Social Security Authority, NASA. Obe ngumhlonitshwa emhlanganweni lo owenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Vision Zero Campaign Safety, Health and Wellbeing. Umphathi ntambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu unkosikazi Petronella Kagonye nguye ophawule ngokusemthethweni lumhlangano wensuku ezintathu. Unkosikazi Kagonye uthi kungalesi sizathu uhulumende ephatheka kumkhankaso wokwenqabela udubo lokulimala kumbe ukulahlekelwa yimpilo kwezisebenzi loZulu olweVision Zero Strategy Global Campaign olukhokhelwa ngabe International Social Security Association, ISA.
My question after looking at these statistics would be, and safety and health practitioners responsible for
issuing. Umbuzo wami ngokuthi njengabantu abaphatheke kwezokunqabela ingozi loba ukulahlekelwa impilo kwezisebenzi lozulu siyawenza ngendlela na umsebenzi wakho. Nxa singabantu abaqakathekisa ukwenqabela izihlakalo zengozi lempila kahle yezisebenzi zethu, kumele sizinikele ekuthini siluqede lolu dubo.
Okhokhela uhlangothi lwemfundiso yezisebenzi kumankampani kuhlangothi lwe-NASA, umnumzana Love Mompofu, uthi umsebenzi wabo ngokufinyelela zonke indawo lapho uzulu asebenzela khona ezimele loba ephansi kwenkampani ukumtholisa ulwazi olumqoka azi ukuzilondoloza engozini emsebenzini.
Singakhangela ekhampanini nxa kuyukuthi besilimaza abantu abayi-100 singathatha umbono lo owe-vision zero. Sizakhangela lapho sibone nje ukuthi kungaphi lapho ungani kuyaxeka sesilungisa ke uzathola nje ukuthi ingozi lezi zizayehla. So kuma-studies ayenziwayo kwamanye amazwe kwakutshengisela ukuthi ingozi ziyayehla kakhulu, abanye sebefike ku-0. So njengoba nxa sisitsho ukuthi i-vision sitsho umbono and kukuluhambo sesiqaliseke i-first step.
Inhlangothi yokubalisa olwezokwemba amatshe aligugu, olwezokulima, olwabomanisipala, olwezokuthwalwa kwempahla labantu, olwezokukhulumisana kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku kanye lolwezokuthengiselana kuyizo ezitholakale ukuba zile nani eliphezulu labahlangana lengozi zemsebenzini abanye belahlekelwa impilo. Lo mhlangano wensuku ezintathu ungenwa ngomanjinela abavelele kumankampani achiyeneyo, inhlanganiso ezisebenza zizimele kanye lenhlangothi zikahulumende ezichiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Levuka njani mthwakazi omuhle sokuyisikhathi sokwelula imizimba. Asifukeni bathi ubuthongo abulandima.
I'm jealous and some. I'm a come and be tanga. I got a window tandali. I'm jealous and some. I'm a come and be tanga. I got a window tandali. Nick bees are my fortune. Nick bees are too just some. I got a window tandali. Nick bees are flexi game. Nick bees are pay one. I got a window tandali.
Mr. Style esigqibela uhlelo lwethu lwekuseni. Lingakhohlwa silazo ezinye izindaba kusihlwa ngesikhathi sika 7:30. Singakehlukani sihlobo zami, ke sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi idale lephalamende kumele libize umphathintambo bona ngokuthwalwa kwabantu achasise ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways uhulumende kamgabe lokuthenga kwayo indizamtshina ezine kwele Malaysia. Aba mabandla ezokholo bazatshengisela eHarare kusasa beququzela ukuthula phambilini kokhetho. Ibandla leNational Patriotic Front lisebenzisa umfanekiso kaMgabelo kaNkomo njengempawu zalo. Kambe kuzalibizela usekelo lokhu na? Abanye bathi hatshi. Kwanele zulukandaba olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kusasa ngesikhathi esifanayo. Kodwa ntambama hlanganani lo Chris Gande. Litshone kuhle.